Uthando sami mawushonilayo Ukhona lento engifuna ukutshela yona 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 Uthando lwakho lungidida ingqondo Kuxeka amadolo angazi ukuthi ngenze njani Uthando lwakho lungidida ingqondo Kuxeka amadolo angazi ukuthi ngenze njani Uthando lwakho lungidida ingqondo Kuxeka amadolo angazi ukuthi ngenze njani
Thank you.